kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civic society okumele ibe iwatchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civic society yiphi i-opposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama-reports ama-observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i-policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema-civic society ngabe esewathatha lawo ama-report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama-reforms yikho esasikwenza sasekuspace civic society ngensuku kusaselabo bulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama-report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba i-opposition ilamalunga ama-idali leParliament alomcoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama-report lawa bathathe udaba lwama-reforms. Udaba lwama-reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama-observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala nge-inclusive government saba lama-reforms bathi beseParliamente abanye akhathe sasebe ku-opposition babeseParliamente banganaki bangenzi lutho ngakho ngo-2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo wokhetho ibe ilingane kuthiwa i-level playing field. Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebegijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election badliwa futhi ama-election angikhona ngabaqedwa lapho babangumsindo batoyitoya babulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina kuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume mnandi kuzaba lokhetho futhi oluzaba lokusola lokukhonona.
Kona kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu siyigida njani. Babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu liyigide kanje kube lesigwenxa laphana kwaba mnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani. Kodwa into endithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngama-politician. Akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho. I-observer mission ngama-observer u-observer kutsho umuntu obukelayo nje a-observe abhale phansi abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule ama-recommendation lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubone ukukhulunywa ngama-politician abanye lapha abe-opposition besitibonisa daki iza ithe ama-election abe-rongo kuza izabuya izothatha over irun ama-election disband izeki ngamanga balaleli babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo zokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho behluleke ukulungisa izinto zabo le-party zabo bese besitshela amanga.